Inengi labantu bakobulawayo lokhu lingenelisi ukuthola imali emabhanga wona apha ikhulu lamadola kuphela ngeviki kuthi le mali kamakhalekhukhwini e-EcoCash ayisebenzi kahle osekuthiye inengi labantu lisebunzimeni ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo. Usomabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthi lokhu sokuphazamisa inhlelo zakhe zokuqhuba ibhizimusi.
Ukusilela kwemali emabhanga hayi ngathi vele akula improvement kulokho kusiba worse and worse. Into ezimangalisayo njengabantu beZimbabwe kumbe business baseZimbabwe imali siyibona sigcwele kwasiphathelene emabhenki shota yona le yentsha kuyazimangalisa ukuthi kanti manje iphuma ngapi siyagcwala kwasiphathelene imali ngayo emabhenki.
Umnumzana Thomas Sithole isakhamuzi sakobulawayo uthi ukusilela kwemali emabhanga kukhulisa ubugwelegwele.
Ukusilela kwemali emabhanga kukhanya kuyaphambili lanxa nje uhulumende elethele imali entsha kodwa umehluko kasiwuboni.
Unkosazana Makhosemvelo Gumede uthi ukusilela kwamafutha ezimota sokubangela ubuqili lengozi zemigwaqo.
Sesihlala sesikukhiwu nje kuphela efiweni njalo nje i-congestion esisethawuni ayisaqedakali wesile godi lavalwa ngale okungamabhasi wabo lokho bathe basinika khona kuyagcwala vele bathatha first preference ngama-tap card asikwazi lokuthi senze sesiphongihlela silayinile nje congestion esisenza ama-accidents namhlanje emakhethi ngikhuluma nje ngisiza la bekule-accident.
Ngesikhathi esethula imali entsha yelizwe ngomnyaka odlule umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthembise uZulu ukuba usenza kwenelisa ukuthola amakhulu amathathu amadola emabhanga ngeviki njalo udubo lokusilela kwemali seluzaphela kodwa udubo lolu lokhe luqhubekela phambili. Le ndwendwe emabhanga lemagalajini sekuyihlala yenza. Okukhanya sokuhlukumeza abaningi khathesi yikuthi bebecabanga ukuthi mhlawumbe kuzaba ngcono ngemva kwekhefu lapho sebelungiselela ukuvulwa kwezikolo kodwa kakunjalo. Ngimene iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.